Hola, mukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 21 Ntulikazi 2022 ngugeino kumete saidi endabeni zethu zanamhlanje.
Effects of COVID-19 pandemic, the mining sector performance from 2.9 billion.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabaumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 namhlanje koBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Cooper obemele amalungelo abakhubazekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kubulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 namhlanje koBulawayo. Lo mbukiso ubusele minyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umongameli Mnangagwa uthe uyajabula ngoba umbukiso walonyaka uyathuthuka okujabulisayo, njalo sebekusilinganiso sokuyingxenye yekhulwini i-50% emalini abayikhangelele ukuyithola emsebenzini wezokwemba.
It is indeed encouraging that end of last year, and despite negative effects of COVID-19 pandemic, the mining sector performance amounted to about 6 billion from 2.9 billion in 2017.
Uqhubeke uMnangagwa ethi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuvuselela ezamabhizimusi kuleli, njalo abafuna ukutshala imali kwezokwemba bakhululekile.
To the confidence that investors have in the business environment prevailing in our country under the state of the public. Many the organizers of this conference for facilitating several focused dialogue sessions and innovative platforms that cater for specific segments within the mining industry as part of this event.
Umgcinisihlalo wombukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair engumcebisi kamongameli uMnumzana Busisa Moyo uncoma inzuzo etholakala kwezokwemba.
Umongameli beqonqosela ukuthi kumele sisibambe leyo nhloso, leyo ntaba yokuthi 12 billion. Thina njengabe-ZITF siyajabula ukuthi lathi siyancedisa ukuthi siyibambe le i-12 billion ngokuletha abantu ndawonye ukuthi bakhulume, baxoxisane. Kule 2.4 billion okuthiwa khona isetshenziswa ngalaba abembayo bethenga izinto ezithiyene. Le i-2.4 billion thina besikhangelele ukuthi ithenga izinto ezibunjwa kumbe eziyenziwa lapha eZimbabwe. Yiyo inkulumo ekhona lakusasa, inkulumo leyo sizabe siqhubeka phambili ngayo.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube yena uchaze ukuba imitshina ekumbukiso ingasiza idolobho lakoBulawayo.
Umbukiso wanamhla muhle ndimboni participation inhle kakhulu, iphezulu. Even lama products abuyileyo this time, hayi ngiwathandile. Ngizendo isukuthi alibana bengilabo abe local authority ukuthi nxa sibona esicabanga ukuthi siyakudinga, noba ngibonile kulama greater kule excavator kulana esikudingayo, ngiyakudinga vele. Ngifuna ukuyahudula abanye abantu mbuye labo la ukwenzela ukuthi esikuzingelayo sihle sikhulumisane labantu bangkhona besinika ama-quotation sisubmithela phesingasubmitha khona. Ngifuna ukuthi sisizakale koBulawayo.
UNkosazana Thari Romelodi Mugandavuthe owenkampani ye-Midlands Metals abangene umbukiso walonyaka we-Mine Entra uthi kuyathembisa ukuba bayathola amabhizimusi.
Ngama-manufacturers, ama-ferrous laba-non-ferrous metals. So ngansisho njalo sitsho izinto ezilungisa nge-cast. So siyalungisa, silungisa ama-mill balls, silungisa lama-bitters for ama-mills. Ama-mill akhona futhi siyawalungisa. kulungisa futhi konke okukrashayo ama mills ama bow mill ama ama mill lama space ama ama mills ngenye department naleyo
umbukiso ubunjani njalo likhangeleleni lela mathiba yena mahle
okwenza life business to be like sikhangelele ukuthi lathisi ama projects ethu ayanceda ama small scale and miners so we are here ukuthi nxa bengafika kithi so siyakwanisa ukubancedisa ukuthi labo baqalise amabhizinisi abo lathi sitholele ibhizinisi kibo through ama-product ethu.
Umbukiso we-Mine Entra uqale izolo mhlaka 20 Ntulikazi uyagqitshwa kusasa mhlaka 22 Ntulikazi. Amankampani adlula ikhulu lamashumi ayisithupha i-160 enelise ukuphatheka embukisweni walonyaka owe-Mine Entra 2022. Abakulo mbukiso ngabakulo umsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina, leSouth Africa. Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Explore, Extract, Expand Towards Sustainable Mining Value Chain. Nimele umsakazo weStudio 7 yiwobulawayo ningu Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukasenator Watson Kupe. Ukhuphe ubelilunga ledale lephalamende eleSenate engene emela abakhubazekileyo engowebandla le-CCC. Ngesikhathi etshona ubesebenzela amalungelo abagogekileyo njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli se-council yakobulawayo, utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi balahlekelwe kakhulu njengedolobho.
Idolobho lakobulawayo likhala lemuli yakokhuphe, abahlali bakobulawayo, i-Senate of Zimbabwe, leZimbabwe jikelele ngokwedlula kwababa u-Senator Watson Kupe.
Ungasichasisela ngomuyi uSenator Kupe ukuthi yena wayevele engubani?
Ubaba Senator Watson Kupe was a leading champion in gender and social inclusion. Esebenze kakhulu ledolobho siqoqa njalo silungisa umsebenzi oncedisa ukuhlala kuhle kwabantu bonke edolobheni kakhulu abantu abagogekileyo o esingathi ngabantu abale disabilities.
USenator Kupe uthola inhlonipho ebantwini bakobulawayo abaningi. Bamkhumbula ngomsebenzi wakhe uphi?
Sasebenzela kakhulu njengedolobho ukwakha i-gender and social inclusion policy njalo lamanye ama-programs ayi-water and sanitation esasebenza nawo lama-partners. Ubaba uKupe ubele association ayikhokhelayo i-Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe. They ube kwi-association e-active kobulawayo njalo ilokhu i-active kobulawayo incedisa abantu abaphila le-muscular dystrophy. Njengedolobho siyananzelela njalo siyawubongela umsebenzi wakhe ukuthuthukisa abantu abagogekileyo njalo ukuthuthukisa i-inclusion, i-social inclusion of everyone in Bulawayo. Usodolobho, His Worship the Mayor, ama councillors, aldermen, u-town clerk, damaya heads of department edolobheni lakobulawayo bayakhala lemuli yakokhuphe ngalesi sikhathi. Silahlekelwe kakhulu ngomuntu owayesukumela phezulu ukwakha ubulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumeli sekhansili yakobulawayo obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abantu abaningi kobulawayo bathi akulancedo ukuyahlola amagama abo kuluhlu labalelungelo lokuvota ole-voters roll ngoba ibandla elibusayo kalisoze liphume embusweni lanxa linqotshwa ukhetho. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sanda.
abakhangele ezokhetho lenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyethusa kakhulu ukuthi abantu abanandaba lokuyahlola amagama abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll bona bebhekane lobunzima obumangalisayo ezimbabwe. Omunye othi kazihluphi ngokuhlola ukuthi igama lakhe likhona kumbe kalikho ngumnumzana madodana Fuyana ohlala empopo makobulawayo.
Ngaphinda ngizowuvota nganyana azangcedo ngoba kathesi kuyatsho ukuthi sikhuthaza ukuthi siye check amabizo but ngaze sivote sitili kakokufanani izanyaka yokungena kube lekho siyabe sisenzela nje yona ukuthi vele sithi hlezi ivele iyiyo ephambili. So angiboni ukuthi mina ngaze ngi-check ibizo ngenzeni abantu bekukhuthazwa isenzani. Awukhuthaza nje ukuthi wena bangene bazibonele bazusele embusweni wabo bahlale kube besiyibisela phansi bona besiya phambili. Njengalapha kobulawayo kuningi izinto eziningi aziphumeleli. Ma-mines kathesi kunje yibo abanezinto eziningi kwakube sincindezela besiya phambili. Yibo abanye besitiya into eziningi bethatha wonke mapulazi abanye basuka khonale bezolima isisemu abantu bezane ba.
UNkosazana Namesi Moyo welokishini leluveve akazange vele abhalise ukuvota ethi ngoba ayisoze iguqule lutho ivoti yakhe.
Reason engafuna ukuregister ukuvota ukuthi iparty leyo khona yenza ukuthi impilo isiwomele thina njengabantu abadinga ama-peace job. Into zomira amakhiwa la mali elizweni akulamali akulamsebenzi siyahawula so angiboni reason ukuthi ngiregister ukuvota ngoba igovernment leyo khona vele isibamba buchapha thina abantu.
Abanye abantuthana bathi bahlola amagama abo kuvoters roll besebenzisa omakhalekhukhwini. Umnumzana Paxton Moyo ngomunye wabafinyelele lolu gwalo esebenzisa umakhalekhukhwini namhlanje.
Sengichekile ibizo lami kuregistimile ukuvota. Ngadala inumber star 265 to check ukuthi khona ngathola izami likhona. Hhayi ngathi lokho likhona sokuthi alandele kunamphizaphinda ngavota futhi njeke ngavota i-last elections edlule futhi hhayi khaya kuntu okurayithi
sebenzi. Isikhulumi sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu webandla le-Citizen Coalition for Change CCC uthi abekomishini ye-ZEC ayizange isabalalise umbiko wokuvulwa kohlelo lokuyahlola amabizo okuvoters roll.
Kuliqiniso ukuthi abantu abaningi abakayihlola amagama abo kugwalo lalabo abazavota ngomnyaka ozayo. Esikubona kuyimbangela yokuthi izekhi kayizange iyenze okwaneleyo uku-advertiser uhlelo lolu. Njalo amalanga afakiweyo malutshwane ukuthi abantu bonke beZimbabwe ababhalisiweyo bathekhe amabizo abo kuvoters roll.
Uyaphambili uNdlovu ekhuthaza abantu ukuthi bayehlola amagama abo kuvoters roll ngoba kungaba lokunye okuyabe kuphambanisekile kulungisiswe masinyane phambilini kokhetho.
Lokhu kuzaba lomthelela omubi kukhetho oluzayo next year ngo-2023 ngoba abantu abaningi bayathola amabizo abo engasekho kuvoters roll kumbe sebetshintshiwe bahanjiswa kwezinye indawo. Njengoba sikwazi ukuthi vekhi sike yachaza phambilini ukuthi amabizo angu-180,000 sayakhitshwa kuvoters roll. Kobulawayo khonapha kuphela izekhi ichazile ukuthi e-Country Park ku-28 bakhipha abantu abangu-1,000 kuvoters roll okungekho emthethweni njalo ongaqedakaliyo ukuthi kuyenziwe njani. So ngokunjalo sithi abantu kuqakathekile ukuthi bahambe kuma-polling station abo bayekhangela ukuthi amabizo abo abhalwe kuhle njalo elapho ekhona yini kuluhlu lwabantu abazavota ku-election yomnyaka ozayo.
Ibandla elibusayo le-ZANU-P F lalo likhuthaza intsha ukuthi ayiphakame iyehlola amabizo ayo. Enye yenkokheli yabatha kuleli bandla kobulawayo uFreedom Rachu kuyakufakaza lokhu.
Igama ngu-Comrade Freedom Rachu, umkhokheli we-Youth League ezanu PF obulawayo. Njengogatsha olasakhulayo siyakhuthaza ontanga ukuthi behambe bekhangela amabizo abo kuvoters roll kulohlelo olwezekho luyaphela mhla ka 26. Lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ukuthi bakhona yini kuvoters roll so that benelise ukuvota ngomnyaka kumbe ngokhetho oluzayo ka 2023.
Kwaze zonke indawo ezifakwe ukuthi abantu bazohlola amabizo abo kuvoters roll bekutshaya umoya abantu ababoyi. Ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lukazulu lokuhlola amagama kuluhlu lwabelungelo lokuvota njalo lolu hlelo luphithwa mhla ka-26 Ntulikazi. Ngiyimele isitudio 7 ngikobulawayo egama lami uyezwa Jesus Banda.
Uma umongameli Joe Biden weMelika uthi uzaba lomhlangano omkhulu labakhokheli bamazwe aseAfrika ngompalakazi ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kanye lokuxoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Umhlangano lo uzaqhutshelwa eWashington DC kusukela mhlaka 13 Mpalakazi uyephela mhlaka 15. Umbiko owethulwe isigodlo sakhe eseWhite House izolo uthe kuzakhulunyiswana njalo ngendlela zokulwisana lokuguquka komkhathi osokudale ukutshisa okukhulu lendlala emhlabeni jikelele. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi yibaphi abakhokheli abanxusiweyo, iReuters ibike ukuba kukhanya kunxuswe abakhokheli be-Afrika abangamachumi amahlanu 50. Lokhu kutsho ukuthi kulabaholi bamazwe amane abangasoze banxuswe ngoba izwekazi le-Afrika lilamazwe angamachumi amahlanu lane 54. Umbuzo omkhulu ngothi umongameli u-Emmerson Mnangagwa yena uzanxuswa na njengoba eleMelika lisola umbuso wakhe lisithi wephula amalungelo kaZulu. UMnangagwa ngomunye weziphathamandla zaseZimbabwe ezetheswe izijeziso zenotho yiMelika phezu kokudaba lwamalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba, umntu kaMeli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yaseZimbabwe Diaspora Vote Campaign, uMnumzana Dan Moyo.
Umhlangano oqakatheke kakhulu wankomo ngoba i-United States okuqala siyazi ukuthi yiyo i-richest country in the world, njalo i-world power. Amazwe amaningi e-Africa siwabona njalo nje ebuya lapha ku-World Bank labo-IMF ngoba zilapha e-America bezocela uncedo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umongameli uBiden ahlangane lamanye ama-leaders awe-Africa ukwenzela ukuthi azi izikhalo zabo ukuthi yini izinto abakhala ngazo abangathola usizo ngalo oluvela lapha e-America. Siyabona i-America khona manje iyasiza even kulempi e-Ukraine le-Russia, isithumele amabhiliyoni amaningi kabi ukuzama ukuncedisa i-Ukraine ukuthi lwisane le-Russia. So ma kungaba lobudlelwano obuhle phakathi kwe-America lamazwe e-Africa, at least lawo angathola uncedo olufana lalolu ma kuyukuthi bazibona besenkingeni befuna usizo ngezinto ezenzakalayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa Moyo ubona enxuswa yini emhlanganweni lo?
Umongameli Mnangagwa ngokwazi kwami u-under i-travel ban, akavumelekile ukuthi avakashele e-America ngaphandle kokuba mayesiya e-United Nations. So because of i-ban ela akiyo yama-sanctions, angiboni mina bemvumela umongameli Mnangagwa ukuthi abuye kule summit le ebizwe ngu-Biden. Njalo futhi njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi i-summit le izokhuluma also ama-human rights, siyabona ukuthi eZimbabwe lokhu esibuyela emuva kakhulu edabeni lwama-human rights. We still see abantu bebulawa khona manje siqeda uku-experience lo untombazana lo umama lo u-Ali obuleweyo ngumuntu wezana. So kutshengisa ukuthi eZimbabwe ama-human rights, ilungelo labantu lokhu elingekho, abantu lokhu ebengelakho, ukukhululeka ukubana ba-practice i-politics zabo or ba-exercise i-freedom of speech, le-freedom of gathering. So izinto ezifana nalezo ngokubona kwami yizo izinto uMnumzana uMongameli Biden afuna ukugcizelela ngazo ukuthi kube lokuzwisisana lokudlelwana. So iZimbabwe I think yona ngokwayo isikhiphile ngoba ayiqualify along those lines.
Uthi njalo uBiden bazakhulumisana ngodaba lokulwisana lendlala emhlabeni jikelele esingathi i-food security. Abakhokheli be-Afrika kukhona yini abazalakho etafuleni lapha kumbe bazelalela kuphela?
I'm sure abaningi bazoza lama ideas asebewa implementile emazweni abo. I think ilizwe elifana leZambia for instance we sesibone iprogress enkulu kakhulu, even icurrency yabo iKwacha right now benifunda somewhere ukuthi it's either isilingana leRand noma isidlula iRand kancane. So izinto I think mina umongameli weZambia azofisa ukuthi azikhulume lo Biden ukuthengisa iprogress abayenza, because iAmerica uBiden uthi azakunceda abantu, I think ufuna ukunceda abantu abazincedayo. So mabe siza labo ngalama projects abawenzayo atshengisa ukuthi productive, progressive, alwisana layo indlala le layo, kuba lula kuye ukuthi ancedise.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Asiyihlizeni Bomama siphatha udubo lwemvunulo esetshenziswa ngabesifazane labantombazane nxa besesikhathini. UZulu sisole kakhulu uhulumende ngokuvimba ukutshengisela obekuqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo kusasa. Zikhonona ngokudilika komnotho. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende lazo zithi ziphakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaqoqa ukutshengisela lokhu abagoqela abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition basetshenziswa ngamazwe ayizitha zeZimbabwe, kodwa bona bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe labacubungula ezombusazwe uMnumzana Simbarashenemba Ware endawonye lomnumzana Difa Dube onguye osungula lingxoxo.
Mina engakutsho babunkomo yinkulumo engakhulunywa yini, kodwa yinkulumo efungethwe yi-constitution yeZimbabwe evumela ukuthi abantu beZimbabwe bayavumeleka ukuthi nxa kukhona into abangayizwisisiyo noma nxa kukhona into abangavumelani layo bavumelekile ukuthi bakwenze bona lokuthi batoyitoye, as long as kungela violence phakathi, as long as kungela kulimaza ama-properties abanye abantu. I-constitution yeZimbabwe iyakuvumela khona lokho. So bekungela sizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bengenzi into abayiphiwa amandla i-constitution yeZimbabwe eyavunyelwana nguZulu wonke ukuthi iyavunyelwa ukuthi yenze. Bengaboni ukuthi bekukhona isizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bakwenze lokho, ngoba nxa kuwukuthi sekuyaliswa abantu ngendlela enjalo kuyazokuthengisela ngathi mhlawumbe sekusiba le ndlela engasese yiyo eyokuphatha abantu. Kathi sithemba ukuthi wonke umuntu, akekho umuntu phezu komthetho, wathi wonke umuntu ungaphansi kwe-constitution.
Mnumzana Nemba Ware, nansi indaba. Uhulumende uthi kulesandla semfene lapha abantu bazama ukumgenqula, yikho esala ukuthi kube lokutshengisela.
Okubuhlungu ukuthi nxa uZulu ephakama esethi ufuna ukutshengisela ukungasidisiseki ngendlela ilizwe elisebenza ngakhona, uhulumende ubona lokhu kuyisandla semfene kumbe i-third force ngamagama abawasebenzisayo. It's unfortunate ukuthi kubonakala njalo, kodwa khona vele nxa ungakhangela ngubani okade ezaphakama esiyatshengisela nge-Friday, ngoba iningi labantu aliqhathwanga, iningi labantu liyasebenza. So-ke angazi ukuthi uhulumende nawo wesabani ukuthi kube le-demonstration or kube khonokhu i-march, ngoba njengokutsho kumfowethu Difa kukhona esisekelweni sombuso welizwe ukuthi hhayi uZulu anganjani angaya atshengisela peaceful protest. So and okwenzakalayo ukuthi-ke asila evidence yokuthi kuzaba lo dlame. I-evidence yodlame ibonakala kuphela mzwana kwayenziwa lokho kutshengisela, then-ke sokusesingadila ngendaba yokuthi hhayi kufike kwaba lo dlame, kufike kwaba lesigebengu zayadiliza i-property zabantu. But okwakhathesi kumele kuvunyelwe nokuthi uZulu ayitshengisela. And ekuthengiseleni uhulumende angithi uthena uhulumende omutsha, it's a new dispensation. So njengohulumende omutsha kumele avumele abantu bakhulume laye alalele.
Ngiphenduke kuwe Mnumzana Dube, siyabona ukuthi umnotho kawumanga kuhle, abantu bayahlupheka, badla luhluphwa, akula misebenzi, izinto ziyadula. Ubona lokho kungaba lomthelela yini kundlela abantu abavota ngayo kukhetho oluzayo?
Nxaso kuya indabeni zokhetho babunkomo sengananzelela ukuthi elizwe leZimbabwe kwesesikhathi abantu abaningi abakhangela ukuthi umnotho ufike kanjani, ngoba sesabona ngaphambilini akusiba lezinye izimo lapho kwakusiba lo mnotho ongahambi khona kahle, kodwa kuqhubekele phambili abantu bavote ngendlela ababe bekhangele ngayo. Kodwa-ke ngibona ingathi okwakathi kathesi endaweni kakhulukazi ezisemadolobheni yeye kulo mthelelo omkhulu ikakhulu endaweni ezisemadolobheni kodwa endaweni ezisemakhaya akula kuthelela thize ngoba abantu impilo le abayiphilayo yokuvuka ekuseni bezidlela nje igwadla labo iyabe iqhubeka ingefanayo angisoze kube notshintsho kodwa emadolobheni lapho abazwa khona ukulimala kulo kukhulu lapho abazwa khona ukufa ngendlala abakhangelane lama-renters abakhangela nama-bills izinto eziningi lapho bazavota bekhangele isimo abakiso ikakhulukazi esomnotho njengoba siphezulu kakhathesi.
Mnumzana Nempaware uyamuzwa ubaba uDube lapha uthi yebo emadolobheni bangavotela elinye ibandla emakhaya khona kanti kuhamba njani ngoba sike saxoxa lomunye osakhulayo ohlala emaphandleni othi kakaza sebenze empilweni yakhe kodwa uthi lanxa kunjalo uzavotela ibandla lezanu PF kukhetho luzayo.
Ungakhangela ukuthi emakhaya umnotho wabo weyame kwezokulima so nxa bethola ihlanyelo bethola inkomo bethola ama-farming implements uzakhumbula ukuthi ngo-2018 izanu PF hub yemakhaya inikeza abahlali bemakhaya inkomo so umuntu ophiwe inkomo ngo-2018 nxa mhlawumbe ephiwe amahefa amabili ngo-2018 kathi kuthiwa u-2023 segcwalisa isibaya so nxa sekubuya ukhetho asukacabangele acabanga njengomuntu ohlala edolobheni owuvuke siyaphanda siyafuna imali sifuna umsebenzi yena okwakhe konke kumlungela so njengokutho komnumzana lo eli-interview le emalangeni adlulileyo ye emakhaya bazaqhubeka bevotela ibandla lezanu p f ngoba owabo umnotho ama-needs abo the catered for by ibandla lezanu p f osekuletha isilela-ke kumabandla aphikisayo emadolobheni ukuthi wona azahuga njani abasekeli ngoba sibone izanu PF ithola ama-seats emadolobheni so kuye kuyena ukhetho lomnyaka ozayo lapho-ke amabandla aphikisayo afuze engathi khona athi pull up their socks cause ibandla lezanu PF likhangele ukungena emadolobheni.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya ezombusazwe ubexoxa endaweni lomnumzana Difa Dube laye ohlaziya ezombusazwe. Singekehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Mongameli Emerson Mnangagwa uvule usemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 lamhlanje koBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Cooper obemela amalungelo abakhubazekileyo. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 njalo ekuseni kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.